inhlanganiso yezekhi ikhiphile imibiko yokuthi kuyini okudingakalayo ukuthi umuntu nxa efuna ukuncintisa kulolu khetho lukhona lukamhlaka 26 Mbimbitho ukuze abhalise kunomination court. Esilethemba ukubana labo abazimisele ukuthi bakompite kumbe bancintise kulolu khetho bazitholile izinto ezifunakalayo ukuthi babe lazo ukuze bazobhalisa. Kodwa ke esingakutsho ukuthi uzulu jikelele kakwazi ukuthi kathi vele kuyini okufunakalayo ukuthi umuntu azabhalise ukuthi ancintise kunomination court. Esingakukhuthaza izekhi ukuthi nxa befaka imibiko yabo, yebo ye ikhona ku-social media platforms, kubo-Twitter, kubo-Facebook, kodwa abantu abaningi sokusithi ngabe bakhona abaphuma la kuma-radio bememezela ukwenzela ukuthi laba abangabe belesifiso kodwa bengafinyeleli enkundleni zokuxhumana labo babekwazi ukuthi kuyini okungabe kudingakala. Ukhona omunye umuntu ongabe phansi khona le Gcawona Genetology, ephansi khona le Mthoniselo Edlawa, ephansi khona le ekhezi kumbe egogwe ongafinyeleliyo o-Twitter laba labo-Facebook. Kodwa ke nxa kule misakazo efinyelela khona ngale kunganceda kakhulu ukuthi abantu bahlale bekwazi ukuthi hayi nxa sufuna ukuparticipate ukuthi lawo ube yingxenye yalaba abazavotelwa i-nomination court ikhangele ukuthi ube lalokhu 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 lalokhu. Lama-announcements imibiko yabe isakazwa ngemva kwesikhathi esithile nje masinyane masinyane abantu babe bekwazi. Kodwa ke kade uzafica ukuthi songazani 20 yakhona i-LTC ngeyalabana abantu abaqavileyo, abantu abalezinto zabo abangena kubo-Twitter, abangena kubo-Facebook, ezinye inkundla zokuxhumana yiyo abangagcina belolwazi. Lama newspaper siyakwazi ukuthi emaphandleni ama newspaper kafiki. So songani kuthiwa into yabantu bemadolobheni lalaba abahlala lapha okule internet khona. So lowo muntu uyabe ekhatshana nalapho kuba nzima ukuthi afinyelele lolo lwazi.
Kodwa singathi inhlanganiso yezakhi elilungiselele kuhle yini ukhetho lolo olwama-by elections labantu balulindele ngabomvu.
Masithi siyananzelela ukuthi iningi labantu alenelisanga ukuthi libhalise ukuvota. Singeke sitsho ke ukuthi uhlelo luphethwe kuhle ngoba ukhona omunye umuntu ongabe efisa ukuthi ayevota kuwona lama by-elections ngoba siyakwazi ukuthi kwathi kuproclaimwa ama-proclamation dates abe khona ngesikhathana esisanda ukwedlula nje. And ngaleso sikhathi ungananzelela abantu abaningi bebesehluleka ukuthi bathathe izithupha zokuthi bayibhalisa ukuvota. So ngaleyo ndlela bakhona abantu abazasala bevayeleke ngaphandle ngoba umongameli ngavela khuluma amalanga ukuthi ukhetho luzaba nini. Laba abantu abaye bengakabhalisi lanxa ngaze bayibhalisa ukuthi bafuna ukuvota abasoze benelise ukuthi bavote kolama by-elections labuyayo. Khonokuyana-ke thina kithi sesikubona njengendlela yokusohle kwavinjelwa abanye abantu ngaphandle. Sibese sikhangela ukuthi kuvele kulohlupho lokuthatha ama-IDs eZimbabwe. Baningi abantwana abafisa ukuthi babhalise kodwa ngenxa yokuthi abalama-IDs khonokuyana sokusenza ukuthi i-process yonke ingasahambi kuhle ngenxa yokuthi lanxa umuntu elesifiso sokuthi ayibhalise ukuthi abe ngxenye yalolu khetho aphatheke kulolu khetho olubuyayo luka-26 Mbimbitho aseyikwenelisa ngenxa yokuthi kalaso leso sithupha. Njalo ngendlela esikuzwayo nje nxa sibala amanye izipaper lanxa sibukele ama-TV amanye leminye imisakazo uyafica ukuthi amanye amabandla kukhanya avunyelwa ukuthi abuthane kulamanye avunyelwayo. So khonokuyana konke kwenza ukuthi ukhetho abantu balubone ngazani kuthiwa lufavour ezinye inhlangothi kaziphathekanga.